Siyabonga Chris Lojonga. Siyalambulela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 4 kuNhlolanja 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Omunye wami uNtungabeli Nkomo uyalandela endabeni zethu namhlanje. Umongameli Robert Mugabe uyawa enkundleni yendizamchina eHarare International Airport ngemva kokukhulumisana labasekeli bebandla lakhe abakade beze ukuzomhlangabeza evela kwele Ethiopia. Umkhokheli weMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngemizamo yokuthi amalunga ebandla leMDC Renewal Team exotshwe edalele ephalamende ngoba engasekho kubandla lakhe. EleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba okunanza indubo ezidalwa ngumkhuhlane wemvukuzane eleWorld Cancer Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kunomsakazo. Umkhokheli weMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngemizamo yokuthi amalunga ibandla leMDC Renewal Team exotshwe edalele ephalamende ngoba engasekho kubandla lakhe. Ekhuluma leStudio 7 lamuhla uMnumzana Tsvangirai uthe njalo uzolo kumele abambane kudingwe amacebo okulungisisa umnotho oqhubeka udilika. UMnumzana Tsvangirai wengezelele njalo wathi akulalutho uMgabe azalwenza izwekazi le-Afrika njengomgcini sihlalo nanko esehluleka ukulungisisa okuningi okuhluphayo elizweni lakhe. Ekhuluma ngemihlangano labasekeli bebandla lakhe uMnumzana Tsvangirai uthe uyaqhubeka njalo uzabhoda ngelizwe. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandlaleli uNkosazana Thabita Khumalo wasichazisela injongo yemihlangano le.
President ubaba uTsvangirai uhlangana labalandeli bethu ekhangela ukuthi izinto zimi njani ngoba isikhathini esedluleyo bezilokhu ikhala ukuthi zanicefi ibulala ilizwe abantu abaningi besitata njengabantu esihlala singunyembezi namhlanje ubebhoda ukuthi uzulu azwisise ukuthi zani kwayisilo bandla lokulandela ngoba sesibuyela ngeya ku-2000 lapho esasisidla khona imbuya ngoluthi.
Injongo yalimihlangano kahle kahle ingeyani, lingaba lilungiselela yini ukutshengisela esesike sezwa likhuluma ngakho ikakhulu nyakenye?
Anti uyazi Dunga ukuthi thina njengebandla leMDC kuqakathekile ukuthi sizwe ukuthi uZulu yena onguye ophakathi kwenkinga ufuna kwenziweni njalo sesifikile yini esikhathini sokuthi hayibo okungabulaliyo yikuphi. Ngile themba ukuthi uhambo kwakhe lokwakwenzayo uzazisa isifiso sakhe isiphi ekumele silandele libandla leMDC liqhasana loZulu ukwenzela ukuthi sibakhiphe kulolu dubu.
Lithi lina amalunga enu edalele ephalamende asengawe MDC Renewal kumele exotshwe ephalamende. Alubana lithe laphumelela kulokho lizangena yini kukhetho lwama-by-elections lezo zigaba njengoba sibona ukubana kalingeni kuma-by-elections azakwenziwa kunsukwana ezilandelayo kathesi?
Ngiyethemba kulokhu sakhumbula iminyaka edluleyo ukuthi njengebandla le-MDC esilokhu sikhala ngodubo lokuthi kumele sibe le-voters for ngoba kuba nzima ukuthi umuntu angene ekhankasa endaweni engazi ukuthi abantu abavele bekhona bangaki njalo batholakala ngaphi. Udaba lwabameli bephalamende abasuka ebandleni lethu baya kuRenewal lapha senzela ukutengisa uZulu ukuthi abantu abameli labo bephalamende bakhethwa nguZulu behamba libandla lethu. Namhlanje sebebalekele izifiso zikaZulu laba ababakhethayo ukuthi bangene esikhundleni okutshengisa ukuthi kabasakhankasi lokhu abelandela imigoqo yebandla lethu. So kuqakathekile ukuthi uZulu abone ukuthi laba abantu kumele basuke ukwenzela ukuthi uzuba ekhetha inkokheli abazifunayo.
Unkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli se-MDCT, ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Hayi, yena ke untungameli kazi ukuba khona kulolu hlelo njengokutsho kwami ngaphambilini. Umongameli Robert Mugabe lamuhla ubikwa ewile enkundleni yendizamchina eHarare International Airport ngemva kokukhulumisana labasekeli bebandla lakhe abakade beze ukuzomhlangabeza evele kwele Ethiopia emhlanganweni wenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu owe-African Union lapho aphiwe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wayo. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba.
Umgabe ubikwa ewe phambi kwamakhulu abantu ngemva kokukhubeka esehla emastepsini alapho akade emekhona ekhulumisana labasekeli bakhe. Umkhokeli weZimbabwe oseleminyaka engamashumi atobamunemunye 90 njalo ezathakazelela ilanga lakhe lokuzalwa yonale inyanga kaNhlolanja ubikwa eze wancediswa ukusukuma ngabalindi bakhe ngemva kokucambalala okwemizuzu ethile. Kunjalo nje abalindi bakhe lenhloli ze-CIO babikwa bebuthanise intatheli izindaba ezibone konke lokhu kusenzakala ezixwayiswe ukubana zesule yonke imfanekiso kaMugabe ebhazalele phansi. Isikhulumele sikamongameli umnumzana George Jaramba walile ukukhuluma ngalesi sehlakalo esithi kasilani le ntatheli izindaba. UMugabe usevame ukwethekelela emazweni angempumalanga ukuya kwelatshwa kanye lokukhangelwa nje impilakahle yakhe njengomuntu osekhulile kangaka. Kodwa uCharamba uhlala etshela abezindaba ukubana uyabe esiya kwelatshwa ilihlo lakhe langesandleni sokudla elihlala limhlupha. Abantu abakhulunywe labo yilomsakazo weStudio 7 bathi akumangalisi ukuthi uMugabe awe ngoba useluphele njalo ube lokhe abantu bemkhetha ukuba akhokhele yikumhlupha nje. Ibandla lezanu PF libikwa lifake umbiko ebulenjini be-internet ekhasini lalo le-Twitter lixwayisa abantu ukuthi bengemungeli amahungahunga ukuthi umongameli Robert Mugabe uwile yena ubezeqela nje njengalokho okwenziwa ngabantwana bezidlalela. Abezindaba labo basole kakhulu ukucishiswa kwabo imifanekiso kaMugabe icambelele phansi lapho esewile besithi lokhu yikuphazamisa ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile. Ngaphambilini engakawi uMugabe utshele abasekele bakhe ukuthi wamukele ngenjabulo ukukhethwa kwakhe kuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yamazwe abensundu e-African Union wathembisa ukusebenza gadalala ukuthuthukisa leli zwekazi. UMugabe uzaphatha intambo zokukhokhela i-AU okomnyaka owodwa ethatha isikhundla esichiwe ngumongameli Mohamed Ao Abdel Aziz wele Mauritania. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingoPraxedis Jeremiah. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ikhanseli yeHarare ithi ingenelisa ukupha imvumo kwabathengisa impahla ezitshiyeneyo ezitaladini abafika amakhulu ayisithupha kuphela i-6,000 enkabeni yedolobho. Ngakho abanye abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 baza kuyathengisela emngceleni wakuleli dolobho kanye laduzane lezindlu zabantu emalokitshini. Umabhalane waleli dolobho umnumzana Tendai Mahachi utshele iStudio 7 ukuthi kusukela kusasa amapholisa azaxotsha abathengisa ngokungekho emthethweni kuleli dolobho. Kodwa inhlanganiso elwela amalungelo abathengisayo eNational Vendors Union of Zimbabwe ithi ayisoze ivume ukuthi amalunga ayo asuswe ezitaladini ikhanseli ingakawadingeli ezinye indawo zokuthengisela. Lokhu kulandela isiqondiso sikamphathintambo obona ngokwabiwa kwezabelo umnumzana Ignatius Chombo esokuthi abathengisa ngokungekho emthethweni kufanele besuswe ezidaladini emadolobheni wonke ukuze kuhlanzeke. Ukusenjalo uCouncillor Charles Moyo umgcini sihlalo wekomiti ebona ngokwabiwa kwendawo edolobheni lakobulawayo uthi ikhansili yakhe izahlangana labathengisayo ngolwesihlanu ukuhlaziya lolu daba.
abantu laba ngasigangela umumo oelize and also umumo oyobulawayo ukuthi amakhampanisi amaningi seyavala sokumele sikangele ama-vendors because yibo sebe nabantu bangikona abaningi kobulawayo so sokumele sikangele ukuthi singayenza njani ukuthi abantu bona laba bazuzeke maybe okungama-license abangakusebenzisa ukwenza ukuthi bethengise ukuthi singathi bengasathengisi kusho ukuthi sesingababulali sesibabulala abantu bona laba so kumele sibalalele size ukuthi singancedisana njani lawo but I think sokumele sibavume ukuthi bethengise
lo mnumzana Chomba uthi yena kumele besuswe ezitaladini laba abathengisa ngongekho emthethweni lina njenge-council selike la ukukhuluma ngalolu daba
thina njengabakhokheli bakobulawayo kumele silalele abantu ukuthi bathini singalalela ukuthi bathini siya kunqoba phansi khonoko ababe bekutsho sesibona ukuthi uminista singakhuluma la njani uminista umuntu esingathi sisebenza laye kuhle sesithi hayi lokho akutsho minister siyakuzwa kodwa abantu balesikhalazo esinje sikangela umumo welizwe kumbe umumo wakobulawayo so uminister umuntu esingakwanisa ukuthi sikhulume laye kade silaye maybe ngaba lamalanga amathathu kumbe amane sibe silaye and wathi hayi mina umunye wami uvuliwe iyakwanisa ukuthi likhulume lami so sizakwanisa ukuthi sikhulume laye nge-ishe naleyo sesiqeda umhlangano ngolwesihlanu
ungasitshela ngamafitshane ukuthi umhlangano ngolwesihlanu uyabungowani njalo yena uminister lizakhuluma laye nini
uminister singakhuluma laye after umhlangano olwesihlanu lapha nambone umeya uzakhuluma laye aza kukhuluma and then kube lo kuthiwa nguMusa Nyoni laye uzafaka ke i-report yakhe maybe kulapho esizabona khona ukuthi kanti laba abantu bakhalaza ngani and singancedisana njani khonokho esiyabe sibonisana labo sesikuthatha ke sesiyabonisana lo minister
ngezinye indlela ngolwesihlanu liyahlangana njengekhansili ukucubungula lolu daba
siyahlangana ama-councillors wonke akobulawayo labantu laba abathengisayo siyabe silomhlangano I think umhlangano wangikhona uphela ngo-half 12 ukuthi maybe after half 12 singakhuluma lo meya siyabanisa ukuthi ayi meya asiyenze nini lapha siyekhuluma lobani lo minister njengoba sesizwile izikalazo zabantu
lo ngu-councillor Charles Moyo akaward 9 umgcinisihlalo wekomiti ebona ngokwabiwa kwendawo edolobheni lakobulawayo ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekhona le kobulawayo
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngu-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku-15775 kHz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku-www.studio7news.com lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Ku-Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela umkhuhlane wemvukuzane ngaleli langa lokunanza udubo oludalwa yilo mkhuhlane emhlabeni jikelele ele World Cancer Day. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele China selehlise isilinganiso semali okumele igcinwe amabhanga alo ngenhloso yokuthuthukisa yokuthi enelise ukuthola imali eningi yokukweledisa abantu ngaleyo ndlela kuthuthukise inotho yalelo lizwe. Ibhanga elikhulu laleli lizwe lithi kumele kuphiwe ithuba abalimi labasemsebenzini wokuthuthukisa ukutholakala kwamandla kagetsi. Womthethwandaba wakwele Egypt ugwebe abalwela amalungelo oluntu abedlula amakhulu amabili 230 abagoqela odume kakhulu ngokulwela ilungelo loluntu Ahmed Duma. Ukuhlala ejele okwempilo yabo yonke ngokuphatheka kwabo kudlakela olwaqhamuka ngomvukela ka-2011 owakhipha embusweni umongameli Hosni Mubarak abangamachumi amathathu babo abangabantwana bagwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka elithumi munye ngamunye. Abeqembu labahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo abalwisana lohulumende wakwele Nigeria abeBoko Haram babikwa bebulele abantu abambalwa ekuhlaseleni abakwenze kwamakhelwane kwele Cameroon. Iphephandaba lakwele Cameroon libikwa ukuba abe Boko Haram laba balise idolobho le-Fort Okol. Ukungalandelwa kwemithetho yokuthengiselana lokulungiswa kwempahla sokubangela ukuqelibezelwa kwabathengi osokusiya kusanda ngabalungisa yokanye labazithengisayo. Okuthengiswa kugoqela okudliwayo okwesatshelwa ukuthi kungafaka impila kahle yabantu engozini. Intathe yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuthengiswa kwezinto ngaphansi kwezilinganiso zazo kunye lokubhalwa kwezilinganiso ezingayisizo emaphepheni ezinto ezithengiswayo kuya kusanda kwele Zimbabwe uzulu engananzelele. Endaweni ezifana lomkambo wembare, lokhu sokuyinto esibhahile kuthengiselwa abantu abahambayo besiya emaphandleni izinto ezikusimo esingalunganga. Umnumzana Timayazaya wenhlanganiso yezakhamuzi zeChitungiza uthi umkhuba lo utholakala kuyo yonke indawo usiya usengezelela.
Uyabona ukuthi uyathengiselwa ichukela othwa yi-2kg but engelakho okungathi singathi 2kg ingxenye uyabe kuyi 1.5 kgs lempuphu layo kunjalo lokhu kubangelwa singayithi indigenization le ukuthi abantu bafuna ukuthi bethole lapho abanganjani abangahlanyelanga khona.
Uthi sokulezitolo zama-tuckshop labantu makhaza asebethengisa izinto ezifana le-rayisi isemaphepheni abhalwe isisindo se-1 kg yona ingama-grams angamakhulu amahlanu nje kuphela 500 grams kodwa ithengiswa ngentengo ye-1 kg. Ethi lokhu kukhanya sokusabalala kubangelwa imizamo kahulumende yokuthuthukisa abensundu kwezomnotho osokubangela ukungeniswa-ke kwabantu abachiyeneyo belungisa okuchiyeneyo kundawana ezichiyeneyo ezingekho lasemthethweni kugoqela lasezindlini. Njalo kubangela ukwanda kwabantu asebephuma-ke bephila ngokuthengisa kundawana ezichiyeneyo besiya oda kuzitolo ezinje. Uzaya uthi uhulumende kumele engenele ephathise uzulu ngoba ugatsha lwe-Standard Association of Zimbabwe lukhanya lungeselelisi ukubona konke lokhu kusenzakala.
Bayathatha amanzi evela kutape bewafake kuma-container lawa angani ngama-container aphasisiweyo sibili ngabantu benja ababona nge-health but kungayisiko. Ngubuqili lo osugcwele ebantwini bafuna ukuthi bayenze into ezikhanyayo but kodwa bona bezela abantu lokho singathi i-government kufuze ikukhangelisise ikuhlolisise indaba yona le ibophe ama-companies lo aqilimezela abantu.
Ugatsha lwezokuthengiselana lukhipha imbiko yokuxwayisa uzulu abalamafekithata alungisa izinto labalezitolo ezithengisa okujeneyo ukuba luyakhathazeka ngokuqilibezelwa osokukhanya sokubhakile kusephula umthetho wezokuthengiselana owe-Trade Measures Act. Luthi yonke into ethengiswayo kumele ihambelane lalokho okumele ibe yikho njalo kubhalwe ngendlela ecacileyo emaphepheni athengiselwa kiwo. Isithi ukuphambanisa lokho ikwephula umthetho njalo kulezitheziso ezinzima kakhulu kulabo abawephulayo. Uzaya uthi inkinga yikuba iningi lalabo abalamafekithali afihlekileyo kangaka ngabantu abalezikhundla eziphezulu kwezombusazwe abafuna ukuzinothisa masinyane bona ngokwabo ngendlela elula becila uzulu ovele ezidubekela. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Lingali tshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje ke kulilanga lokunanza umkhuhlane wemvukuzane owe-cancer, sixoxa lo dokotela Dalubuhle Ndiweni. Kela kuhlelo.
Yebo baba.
Ya umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi umkhuhlane lo owe-cancer zikhona yini indlela zokuvikela?
Well, i-cancer izinhlobonhlobo eziningi zama-cancer ezenzakalayo. Kukhona ezivikelekayo ngokuthi uphile kanjani empilweni yakho, kukhona ezinye ongasoze ukwazi ukuthi uzaba nazo awusoze ube nazo futhi awukwazi ngaleyo ndlela awukwazi ukuzivikela. So siyakwazi ukuthi ukubhema ugwayi is one of the biggest things that are associated nayo i-cancer. Excessive alcohol nayo is bayayixhuma kuleyo ukuthi ingakwenza ukuthi ube ne-certain types of cancers. And ezinye is the way we eat the goodies ezizenzakalayo nje lifestyle related issues ezikwenza usondelana naye cancer. But kukhona ezinye nje lapho ungasoze wazi ukuthi noma ngubani akakwazi ukuthi uzaba ne-cancer or not. Bese kusiba nomnye umhlobo ye-cancer ekuthiwa yi-family familial ezenzakala ku-families because they are linked to esingayibiza i-genetic defects engabi khona kuleyo family. So there are certain types of cancers that will come from grandfather to grandmother and to children and great grandchildren and so forth. So lezo azikwazi ukuzivikela but ungakwazi ukuthi you are at risk of getting those treatments. Kwenza ukuthi ukuvika kwakhona ukuthi uphakame early nxa kuthi kunento oyibonayo uthole usizo early so that uthole ukunyangwa early.
Ekudleni lapha dokotela siyasizwe abanye besithi kukhona ukudla okungakuphathisa okungani kuyavikela umkhuhlane we-cancer. Kuliqiniso yini lo?
Kunemihlobo yokugcina ukudla esikwazi ukuthi akukho right for okungangezelela ama-cancer. Kuqala ngezinto sezibiza kuthiwa i-Sudan black or what red. Ama-coloring sezifakwe ekudleni. Esazi umhlaba nje wonke wajikelela i-WHO, i-World Health Organization, sithi kungaze kwafakwa lokhu kudla ngoba kuphezela ilokhuzeni i-cancer ukuthi ibe khona. So kulapha ekudleni isi-preservatives zalokho kudla nama-colorings which are not good for impilo zabantu. Esezenza ukuthi abantu bahlukane nazo. Kwenzakale futhi nokuthi ababe-preserve ukudla ama-manufacturers akwazi ukuthi ehlukane nazo angabe bezifake ekudleni. Onxa zifakiwe zifakwe ezingeni elingekho too high ngoba ziphemba yona i-cancer. Okunye futhi isifed and other things esizenzayo. We know nje ukuthi lokhu kosa inyama lokhu kuthi achisa inyama le. The oils that come through the burnt ezinjalo nazo zengeza ukuthi i-cancer ibe khona. So nakhona siyakwazi lokhu ukuthi izinto esizithandayo kodwa zinebungozi as far as cancer is concerned. So yes, zonke lezi zinto izinto esizaziyo nje ukuthi zingengeza kwenzeni ukuthi abantu bangabi babe ne-cancer if bezisebenzisa kakhulu.
Siyasizwe njalo dokotela abanye besithi ungasondela phansi kwento ezifana labo microwave. Le phone nje yonkwa i-cellphone lokunye okunjalo kuthiwa lakho kuyabangela i-cancer. Kuliqiniso na?
Yes, i-proof yakhona ingazani isasengenengene ngokubeka ngesintu. Ayikabi strong, but yes, people have thought that i-radiation eziphuma lapho. Siyakwazi ukuthi i-radiation things eziphuma emafonini, eziphuma lalapha nxa uthatha ama-x-rays amaningi for whatever reasons umuntu athatha ama-x-rays. Siyakwazi ukuthi zingenza ukuthi zitshintshe ama-cells emzimbeni agcine sisiba cancerous. So nazo sifuna ukuthi abantu xa uthatha i-x-ray sibuze ukuthi kahle kahle uyithathelani and how much radiation do we give. In case nxa sikuthatha excessive x-ray singagcina sesiphembe i-cancer in between. Nama-cellphones anjalo ukuthi people have been saying are we people getting more brain tumors, ama-cancer inside the brain because of excessive radiations coming from the cell phones. And nalo ukuthi ama-cellphone masks la aphumayo la relaya in between nxa uhlala nabo usengozini na. Akwabi nokuqiniseko kunento ezingazani ziyapha ziyaphikisana eziyimbono ithi yeyi ziyenza kanjalo eminye ithi hayi akunasiqiniseko esiqinileyo ukuthi kunalokho. Kodwa generally all radiations have a potential yokuthi enze i-cancer ibe khona.
Hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli njengoba namhlala ilanga okuthiwa i-World Cancer Day.
No, siyabonga kubalaleli sithemba ukuthi nabo bangenza izinto ezinqanda ukuthi bangabi ne-cancer. Siyabonga.
Hhayi sibongile ubelela ngelihle.
Yoba.
Lo ke udokotela Dalubuhle Ndiweni ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.
sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email nge-WhatsApp. Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu othi izisebenzi zentuba Coalfield lokhu zingatholi imali yazo lalamuhla. Labantu ababo abasayi esikolo okubazwisa ubuhlungu ukuthi bamangala udaba lwabo elebha ngo-December last year. Lalamuhla abakaphiwa ilanga lokuba bahlangane bavumelane indlela yokubhadala ngayo. Kubikwa mhlaka 18 December bebehlangene lelebha kodwa kabavumelananga lutho ngoba omele ngokwemali wayengabuyanga. Uyaqhubeka yomlaleli uthi abelebha bathi bazabeka ilanga ekuqaleni kukaJanuwari elokhu besayinelane phansi. Izisebenzi zithi zicabangela ukuthi sokwenziwa umafumbathisana ngoba ngolwesibili kuviki ephelileyo behambile kobulawayo lapho abamangala khona. Hayi ke umlaleli lapho ukhuluma elakhe icele. Kuzoba lale evela kunagugu othi siyabonga abasakazi ngomsebenzi eliwenzayo lisazisa okwenzakala kwelakithi. Bakithi siyaphela ngama road accidents, imgwaqo ayikho. Silomgwaqo osuka ePlumtree usiya eVictoria Falls via Chefunye kulobunzima, imota zigijima one day amathaya akusela. Siyadubeka bakithi. Olandela umlaleli uthi ngiyalibingelela basakazi ku Studio 7 igama nguPetros Nyoni. Basakazi ngithanda kubonga umsebenzi eliwenzayo, sithi phambili ngomsebenzi. Msakazi ngicela ukubulisa izihlobo labangane ekhaya eRiverton, eBambanani, Pentagon, Alpha, eFilabusi, ngilithanda lonke ngithi phambili ngohlelo. Wokugcina umlaleli okhohlwe kuzitsho ngegama uthi siyabonga ngezindaba ezilohlonzi. Hayi ke lani lilakho ukuzwa eyenu imbiko ebalwa emoyeni, thumelani text message yeWhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com. Imbongi leyo Albert Nyathi City Highlanders iboso ngenkani. Ukugqiba uhlelo lethu sikhangele ebezikhokhela. Umongameli Robert Mugabe uyawa enkundleni yendizamtshina eHarare International Airport ngemva kokukhulumisana labasekeli bebandla lakhe. Umkhokheli weMDCT uMnumzana Tshwangirai uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngemizamo yokuthi amalunga ebandla leMDC Renewal Team exotshwe edalela ephalamende ngoba engasekho kubandla lakhe. EZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba kunanza indubo ezidalwa ngumkhuhlane wemvukuzane ele World Cancer Day. Hayi ke kwanele okwalamhlanje, olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngilichiya ku Studio 7 Live Talk.